isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 13 kumbimbitho 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, sebe lithumi lasishiyagalombili abantu abafa ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli we-MDC uBlessing Toronga eChitungwiza. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela se-Pari Renyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo. Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukarhulumente olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe esokuqatsha ababalisi abengenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le-MDC uBlessing Toronga yena onyamalale ngozibandlela ngesikhathi amasosha lamapholisa ekhahlameza abantu utholakale efile emochari yesibhedlela seChitungwiza ngoMvulo. Lokhu kwenza inani lababulawa ngamasosha liqonge lifike kutshumi lasishiyagalombili okugoqela lepholisa okuthiwa lagongodwa ngamatshe ngababetshengisela. Isikhulumeli somdeni wakhe sitshele iphephandaba lebulenjini elezimlife.com ukuthi uToronga wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabogatsha lwezomvikela ngozibandlela. Mhlaka 24 wayabulawa kwathi isidumbu sakhe sayatshiywa emochari mhlaka 27. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukufa kukaToronga kwenyusa inani labantu ababulawa ngesikhathi sokutshengisela lokhu lifike kwabayisishiyagalombili. Sixoxele siphathamandla se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kubuhlungu okwenziwa yiZANU-PF. Abantu babecabanga ukuthi nxa kuphuma umgaba kungena uMnangagwa funa kuzaba lobubelo. Bamuzwa ekhuluma uMnangagwa, ekhuluma nge-Second Republic, ekhuluma ngelungelo loluntu, ekhuluma ngomnotho, ekhuluma ngakho konke okuhle. Abantu bathi hayi kuthi sesiba lotshintsho. Kodwa-ke lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi, kungcolile, kudlula okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Yikho-ke njengabantwana beZimbabwe-ke sisebunzimeni okumele ukuthi i-international community ingenele ibone ukuthi iyamisa kugebenga lobo obenzakalayo elizweni.
Abakwamanye amazwe okhuluma ngabo laba yi-international community Ndlovu bengangenela njani, baphathise njani?
Kule SADC, kule AU, kule United Nations, izinhlanganiso zikhangela ukubona ukuthi amalungelo abantu kayephulwa. Kumele bangenele iSADC imtshele kuhle uMnangagwa ukuthi akwenzaka kusikho, ingenele imise udlame lolo olukhona. Ngoba uhlupho esiba lalo ukuthi amazwe e-SADC bayebe nalokho okuthiwa yi-solidarity, bevumelana, bevikelana entweni-ke ezimbi. Yikho sithi sesifikile isikhathi sokuthi-ke uRamaphosa labanye bakhe ku-SADC baphumele egcekeni. Nangoke bekhona eZimbabwe uRamaphosa wakubona kusenzakala, bebotshwa isikhulumeli sethu Jacob Mafume, bebotshwa labaningi, betholakala abantu ababulawayo emochari. Isikhathi sokuthi bangenele kathesi bamtshele-ke uMnangagwa ukuthi akwenzeka sikho, akumelanga ephule ilungelo loluntu.
Lisalalo yini ithemba kunhlanganiso ezifana lesadakhi?
kumele ithemba libe khona. Isadiki kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. Isadiki akumelanga ivikele lamabandla okuthiwa ngama liberation movement. Kumele isekele, ingenele, incedise kumalungelo oluntu kwiSADC region yonke. Kungakhathalekile ukuthi laba bantu ngabe bandla elinjani, kodwa kumele bangenele babone ukuthi ilungelo loluntu yilo liqakathekileyo. Kungaba lelungelo loluntu kutho ukuthi-ke lezomnotho lazo zizaqhubekela phambili, zi-improve ilizwe, linotha, abantu behlala kuhle. Yikho-ke kumele iSADC itshintshe indlela esebenza ngayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC sixoxelayo ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abesibhedlela seChitungwiza ngalolu daba. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela se-Parirenyatwa e-Harare namuhla bekala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo. Odokotela laba baqale ukukhalala umsebenzi izolo njalo bathi abasenelisi ukwelapha izigulane ngemfanelo ngoba imitshina esesibhedlela lesi isindala njalo ifaka izigulane engozini enkulu. Kubika uGibson Bebe.
I-Studio 7 ifike esibhedlela seParirenyatwa yathola udokotela sebebuyela emakhaya kodwa abasafundela umsebenzi, ama-junior doctors bebesebenza. Lokhu kukhalala kwabodokotela abadala kubika kusesibhedlela seParirenyatwa kuphela, kodwa kukhangele ukuthi kuzaqhela kusiya kwezinye izibhedlela elizweni nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo. I-Studio 7 ikhulume nonobhala wenhlanganiso emela ama-junior doctors eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Mthabisi Bhebhe, othi izikhalazo zabo-senior doctors zifana nalezo ababeziveza ngesikhathi bekhalala umsebenzi ngompalakazi nyakenye, ngakho uhulumende kumele azilungisise masinya.
Emsebenzini okwakhathesi siyahamba and okumele sikunanzelele ukuthi ama-specialist lawo angena ku-strike so far isibhedlela esiyi-1 eParirenyatwa. So kwezinye izibhedlela umumo izibhedlela nje ngathi lokhu ufanani, but esikunazelelayo futhi ukuthi ama-specialist lawa they are striking, bangene ku-strike indaba esazikinela ku-strike thina ngo-December. Khona kutshengisela ukuthi i-government ayikakhangeli zonke izikhalazo esasizifake kibo ukuthi bezikhangeli ngo-December.
UBhebhe uthi loba odokotela abasha besiya emsebenzini inhlanganiso yakhe iphatheke kumihlangano lohulumende ikhankasela ukukhweza kweholo labo kanye lezinye izikhalazo abaziveza ngomnyaka odluleyo lapho bekhalele umsebenzi. Wodwa uthe badaniswa ukudonda kukahulumende ekulayeleni izikhalazo zabo.
Badonsadonsa balomhedehede ukuthi ayele vele ukuthi bona they don't usually act to the agents okuyamele ekhangelekeyo. Asilathemba lokuthi bazakhangela izikhalazo zethu, kodwa okwakhathesi nje into esisimisayo khonaukuthi kumele siqale sihambe sihloko sikhuluma labo, sihamba kuma-meeting angikhona as according to ama-labor laws angikhona. Nxa singafika isteji sokuthi sesibonile emthethweni ukuthi lokhu abakwenzayo asikujabuleli, isikhalazo zethu asikhangela, siyababhalela incwadi nje sibatshele ukuthi sesikungena ku-strike.
Kodwa izakhamuzi ze-Harare ezikhulume ne-Studio 7 ziveze ukufuthelwa ngokuqhubeka phambili kwezisebenzi zikahulumende zikhalala umsebenzi, zisithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaqakathekisa impilakahle yezisebenzi zakhe. Umnumzana Ngcobani Dube uthe ingxoxo lohulumende zikhaya zihlula ngoba mihla yonke akula kuzwanana lezisebenzi zakhe.
Indaba le yakudokotela isi ibe indaba eke yahlupha kakhulu esikhathini esidlulele, and uhulumende waphuma etshengisa ukuthi sebele equipment, sebele kungama-surgicals asebekuthethe asebelakho, so odokotela babele emsebenzini into abangasebenzisa sezikhona, kodwa khanya ayisilo qiniso ngoba odokotela bathi akusincede ukuthi singela zinto ezokusebenzela. So uhulumende kasiphathise kulokhu ngoba into eqakatheke kakhulu, asifuni ingxoxo futhi sifuni i-action.
Lokhu kugcizelwe ngesinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Mcebisi Mabhena othi uhulumende kufanele angenele kudaba lolu ngesiphangiphangi atshengise ukuthi ubuphatheke ngempila kahle kaZulu.
Nandakana ukuthi uhulumende ngabe uyagijima selegcwala indawo yonke abone ukuthi uyalungisa isikhala zama-doctors ngoba abantu bayakufa. Asonto ehleki sasile singadlala ngayo sisolana sithi uba no-wrongo but usudingakho dokotela uhulumende agijime selalungisa indaba leyo ngoba abantu bangaphekela ezibhedlela lapho.
Imithi kanye lamaphilisi kuqhubeka kufinyelela ezibhedlela zikahulumende ukuthi lezi ezizimele zihlawulisa imibhadalo ephezulu engeneliswa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. UJonas ubotshwe ngomvulo njalo uzalala esitokisini okwelanga lesithathu namuhla. Abatshutshisi bathi umsolwa uhlambaze uMnangagwa nyakenye esithi ungumbulali olezidumbu ezedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu phansi. Igqwetha lakhe unkosikazi Nontokozo Dube uthi uJonas uyawalandula amacala awetheswayo. Uthi njalo uzaphindela emthethwandaba kusasa esiyacela ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail.
Bamisile phambi komthethwandaba namuhla ngamathajizi okuthi wathunga umongameli welizwe besebenzisa u-section 33 we-code okuthiwa yi-criminal law code section no-reform code. Ichallengile ukuthi bengamfaki ku-remand because ngendaba yokuthi ubona kwethu yanagqitha thina sithi thina kulo section 34 owe-SMA general ikhodi engakhuluma ngayo othi yena kulamanye amacala ahlanganiselane nalele lokuthethisa umongameli welizwe ukuthi nxa i-state ingakawayithesa umuntu kuyabe kumele ukuthi baqale bathole imvumo ku-prosecutor general ukuthi baqhubeke umuntu lo bamethese icala. So i-state yasiphendula-ke i-opposer ekade sikutsho umajistrate wasenikile i-ruling yakhe isinqumo sathi namhla ngama-quarter past four asesithi hayi asisakuzwisisanga kuhle indlela yena a-interpret-a ngayo i-section 34 ayifanani lendlela thina kade simkhangela ngayo. So baseyomfaka-ke ku-remand sizakekhothi kusasa ngoma e-first eight sesiyakhangela-ke indaba ye-bank esengathile ngama-issues e-bank.
Isikhuluma nje uvalelwe njalo uyalala phakathi.
Iye kwanamuhla uzalala phakathi.
Yena uthini ngamacala awetheswayo la?
Hayi kawavumi.
Udaba lokuthuka kumbe ukweyisa ihofisi kamongameli ludaba esake sabona eminyakeni edluleyo luphathwa ngumthethwandaba njalo unquma ukubana kakumelanga kube licala ukuthuka umongameli. Kuyini okwasuka kwatshintsha kanti?
Mina ngokuzwisisa kwami ukuthi sokwake kwaba le-challenge e-constitutional court ngabantu abashiyeneyo neye baze ngathi abathathu bezama ukuthi bethi yena leyi section 33 yokuthiwa kwamongameli elize asiyo ngathi ngesilungu i-unconstitutional.
Unkosikazi Nontokozo Dube ligqwetha elimela umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe sokuthi luqhatshe ababalisi abangenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele kumbe ezinye zendimi ezikhulunywa ezigabeni zeMathebeleland. Uhulumende usanda kuveza uluhlu lwamabizo ababalisi abakhethiweyo ukuthi befundise esikolo zakoBulawayo laseMathebeleland. Olutshengise sobala ukuthi iningi labo ngabohlobo lwesishona. Ingcweti kwezemfundo zithi kumele umbalisi ofundisa umntwana izifundo ezikuzinga eliphansi abelwazi ulimi lwakhe ukwenzela ukuthi amtolikele ngokuqotho amabala esiNgisi. Lokhu kugcizelelwa isisekelo sombuso kanye leziqondiso zomanyano we-United Nations. Umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo unkosikazi iTumisang Thabela ubikwa esithi umtshina kahulumende ubulengxaki yikho kwenzeke leli phutha. Ukuhlaziya lolu daba usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo unkosazana Priscilla Ncube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo engumbalisi.
Njengomuntu ikakhulu khathesi ofundisa laba bantwana abancane abe-ECD ngikubona kungela wena ongathi wena uzafundisa umntwana elimi lomntwana ongalwazi, ngoba vele the requirement ukuthi ufundise nge-mother language. So nxa uvele ungazenelisi ilimi lomntwana, there is no way you can do justice to your children. You have to speak using mother language so that umntwana akusho. Ngoba for example I can say ku-ECD angeke ngathi umntwana engasazi isikhiwa, engasazi isishona, engasazi isiNdebele, ngithi mina ngizamfundisa ngalo ulimi lwangu yena angalwaziyo, kumele afundiswe ngolimi alwaziyo.
Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini, ngoba sake saluzwa ekuqaleni?
Eqinisweni lubhahile, ngoba sizizi bakhona abanye ababalisi ukuthi akaluzwa ulimi abe sezama nje ngobe ngumbalisi, ngoba nxa ekhuluma amabala kufika kube le-wrong meaning emntwaneni engazwa okumele akuzwe, azwe okunye laye angakuzwisisile ukuthi kasikhinisizini. Linyathelo elihle esibile silithaye lihlombe ukuthi kube lesiphathamandla esivumayo iphutha lento eyenzakeleyo kulokuthi siqhubeke sisenze nani kasibuni thina sikhanyile, ukwenzela ukuthi ulimi lingachabalali, ngoba selichabaleli ulimi ngomuntu oyabe engazi ukuthi kumele akhulume athini ulimi labantwana behlezi bambi into engayisiyo. Ngiyangunanzelele kakhulu futhi ukuthi nxa sebebhala imihloliso abantwana abenzi kahle elimini lolu ikakhulu lwesiNdebele, ngoba babe bezele sebefundise babamba into engayisiyo. Nxa ufundisa e-primary ufundisa iklasi kawuspecialize kumalanguage. Nxa ezele yena thina e-primary singatsho ukuthi siyaspecializa, e-primary kuspecializwa kuphela ama-practical subjects wengiwaziyo, but otherwise all wonke la amanye ama-language akula specialization, meaning uthisha ongaziyo ulimi still is required ukuthi afundise ilimi lolo.
Uhlupho lolu lungabe lubhahile yini lemaphandleni?
Ngathi angilatshani i-research sibili engithi ngiyibambile engagcwalisa lokhu engikutshoyo, kodwa njengomuntu olakiwo emaphandleni nakhona ngale maphandleni nxa ngithe ngavakatshela ekhaya ngiyabathola abanye ababalisi abangalaziyo kodwa bekhona. So kusitsho ukuthi kutsho ukuthi lakho tantanwanaza abantwana emaphandleni labo bayafundiswa ngabantu abangalaziyo lolimi.
Lo ngunkosazana Priscilla Dube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo ungumbalisi ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga ekoBulawayo. Livetalk lamhlanje kuhlelo lwabasala phandle kwelizwe lwe-Diaspora Forum sixoxa ngamazwi esiphathamandla sakwele South Africa akhuthaza inzondo yabokuza. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthayeli wendizamtshina ye-Ethiopian Airlines eyawayo yabulala abantu abalikhulu lamatshumi amahlanu lasikhombisa ngempela viki. Ubikwa wazisa asebenza labo ukuthi indizamtshina le eyohlobo lwe-Boeing 737 yayingasebenzi kuhle. Kulabanye njalo abatshayeli abahlanu asebeke bakubeka sobala ukuba uhlobo lwendizamtshina le kalusebenzi kakuhle. Abahlenga abasengozini kwele Nigeria baphakathi kwemizamo yokususa abantwana abadilikelwe yisakhiwo edolobheni le-Lagos. Inani labadilikelwe isakhiwo lesi alikazakali kodwa kunakanelwa ukuthi lingafika kumakhulu ambalwa. Owayengumgcinisihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump umnumzana Paul Manafort namhla ugwetshelwe ukuhlala eminye njalo iminyaka emithathu kulandela emine ayigwetshwa ngeviki edluleyo. Abafelokazi ezansi yamaNdebeleni bakhala ngembhadalo efunwa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court lapho kusabiwa ilifa. Bafuna njalo kuguqulwe eminye imithetho edala ukuthi bengafinyeleli ilifa labo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda obujonge ukufundisa abafelokazi amadoda asitshiwe ngomgabo lentandane mayelana ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Iningi labafelokazi lithi ngaphandle kokudula kwembadalo le, umthethondaba uthatha isikhathi eside ukuthi wabe ilifa, okudala ukuthi izihlobo zihluthuneleyo mpahla. Unkosazana Sihle nathi ngumfelokazi, njalo uthi seleminyaka ezama ukutshintsha indlu ibe sebizweni lakhe, kodwa imali efunakalayo iningi kakhulu. Abafelokazi abangene lomhlangano bafundiswe ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Njalo unkosazana Thulani Dube uthi bebesemnyameni ngeminye imithetho ebavikelayo lapho betshiwa ngomkabo. Ngaphandle kwemali abafelokazi bathi bafuna eminye imithetho okwabiwa ilifa efana lale esithembo iguqulwe. Umqondisi wedale laphezulu ela High Court, Master of High Court, umnumzana Eldad Mtasa, uxwayise omama abasemendweni ukuthi impahla efana lezindlu kumele ibhaliswe ngamabizo omabili elikababa lelikamama ukuze kungabi lo dubo lapho omunye ethe wedlula.
It's important to have joint registration of an immovable property. Sinokuthilelani
Ukuze sibe ingxenye ye ownership yesiza khona omunye engadlula kuba lula.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa obekumele angene lomhlangano ngenelisanga ukufika njalo uthumele umsekeli kamphathi Ntambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abafelokazi babekwazi limthetho ukuze bengaqilwa.
Injongo yesitolo njalo yikuthi sisebenzisane nani bafelokazi, omama labobaba abayisiwayo, ukuba sivulane ingqondo sisimuke ngodaba lwenqondo.
Loba nje unkosikazi Mnangagwa ephethe sithi imbuthano yakhe ayilani lezembusazwe, abanye abangenele umhlangano bebegqoke impahla ebandle lebusayo elenza no PF. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Likantunjambila isiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili. Sebelishumi lasishiyagalombili abantu abafe ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli webandla leMDC uBlessing Toronga. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.